siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lamusha sixoxa lonkosazana Shandekile Moyo yena othanda ukubhala imbono yakhe ebulenjini ve-Twitter ngokwenzakala kwezomnotho welizwe kwezombusazwe kanye lokuphila kwabantu. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe inkundla zokukhulumisana ebulenjini lezi zingaletha inguquko elizweni na.
Ngokukhuluma ngazo ngiyarenjani abantu bazafuna ukuba involved and bengazwa ngakho bese befuna ukwenza izinto ezingatshintsha umumo wabo. Ngiyabathethe abantu babekhali ukuthi uhulumente usenza lokhu senza lokhu kodwa abantu abazange be-involved. So mina nxa ngidiscussa la bantu ngiyarenzama ukuvusa abantu inkophe ukuthi hhayi izinto lezi yebo ziyenzakala but there is something that we can do about it. Kukhona esingakwenza thina. Ilizwe lethu ligcwele abantu abangela interest njengento ezenzakala. So ngikhuluma ngazo senzani but akula muntu otshiseka kakhulu ukuthi azasukume ayenze into engaguqula ngokusemthethweni. So mina nxa ngikhuluma lapha ngiyabenzama ukuthi abantu engcwe kungathi thika enhliziyweni besukume nabo benze izinto ezingasinceda. Even kungasondaba zombusazi uyabona kule zinto ezenzakalayo around us abantwana abalibengulwayo kodwa abantu asiyenzi lutho ngakho asikhulumi ngakho izinto ezingani ziyimfihlo. So I'll just be trying ukuthi abantu bebe involved politics la society.
Ngabala lapho owawuloba khona esingathi yicolam ngakubona njalo lapho owawuxoxisana khona labanye komabonakude likhuluma nje ngokuningi uvele ugcwele khona ekubhaleni.
Hayi ukubhala nje something engangiyenza ukuzibazisa ngisakhula ngangilamadari ukuthi ntambama nxase ngisiyalala laphana ngizibhalele ukuthi dari yami ukuthi uhambe so namhla uhambe so. So ukubhala vele into engangiyenza ngingazi ukuthi yinto engaphila ngayo ngangikwenza for ukuzilibazisa and then kwasokhula ne-Facebook. So ngangihlala ngibhala izinto ku-Facebook abantu belokho bengithi ah into ozibhalayo ziyachaza awukazicabanga ukubhala for a newspaper or something. Abantu babehlala bengikhuthaza lami ngaze ngathi ngcono nzani and ngazama abanye ama-editor abathandanga engangibhala until one day omunye wakuthanda wangipublisha. So yindlela engaqalisa ngayo kodwa mina angigeographer by profession.
Siyananzelela njalo ukuthi lapha enkundleni yabo-Twitter uyakukhulume abanye bangathi ku-controversial uthatha ngaphi isibindi.
Angazi ukuthi indaba yesibindi but I think ukukhuluma kuya ngokuthi ushiseka kangakanani into ezenzakalayo. So mina izinto nxa ngisizwa ngishiseka ngazo ngifuna ukuthi ngikhulume ngazo kuphuma enhliziyweni yami kumbe kubona ukuthi singancedisana njani ngoba ngibona ngani mina uhulumende laye uyafuna ukuzwa ukuthi abantu bacabangani. Ukuthi labo bavumelekile ukuthi bekhulume abakhulumayo lami kumele ngikhululeke ukuthi nxa ngavumelani lakho ngishe mbatshele ukuthi hhayi lamona into eliyikhulumayo angihambelani layo.
Ekubhaleni lakubo-Twitter lakubo-Facebook lakubo-WhatsApp ungathi bakhona yini abesifazana labo abaphatheka kungxoxompikiswano yalokho okwenzakalayo kumbe balutshwane?
I think bakhona ngoba mina ezintweni lezi engizipostayo ngiphendula ngabo mama konke labo baba kodwa yabona indlela esikhuluma ngazo zishiyene. Kulabanye abakhuluma bengabachingayo and then kulabanye ababe benembono yabo. I think abakhanyi kakhulu ngoba babe bengachingi bengabantu abazikhulumela kuhle nje ukuthi kwenzakalani kodwa mama bakhona bayakhuluma.
Ngezinye indlela ababonakalayo yilabo abathi hhayi mina ngenziwa njalo abazimelayo
babacina sebengabakhulela laba. So ngani sesikhulela abanye ababekhuluma kodwa labo ungakhangelisisa kuma kukhona lokho kuyakubhaliwe babekhona bebaningi abakhulumayo ngaphansi khonapho labo befake imbono yabo. Abanye ngabavumelanayo abanye ngabangavumelani labo.
Ngibonile kakhulu ukuxoxa nawe ebuhlezi.
Hayi nami ngibonile kakhulu.
Leyo balaleli-ke kwingxoxolo unkosazana Thandekile Moyo othanda ukubhala imbono yakhe ebulenjini be-Twitter ngokwenzakala kwezomnotho welizwe kwezombusazwe kanye lokuphila kwabantu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana.